kobulawayo sibonile ukuthi ama cases ngathi seqansa sekhwele siyaphezulu lokho ngabe kusenziwa ukuthi banengabantu asebebuya bevelele eGoli ikanti lakho njalo abantu kathesi abanenga basagqoka ama mask bayahlangana abantu ezimoteni bayahlangana kubo zupco bayahlangana kuma supermarket bengagqoka ama mask ama cases ethu sekhwela ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona abane baselangeni abane njalo siyakwazi ukuthi abagulayo basethone group lakwezinye izibhedlela ngakho sithina sithena hayi sizabanika njalo iy'ngubo sibanike ama-sanitizer sibanike zonke izinto abazidinga ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave sokusiba lebanga lesibili lapho eseliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemingcele kwamabhoda kutho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala
indawo lezi zinjani isimo sazo
ngendlela abantu ababuya bevelele e-South Africa kumbe eBotswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province kutho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu abane njalo ngababuya bengayenzanga i-testing ikanti njalo sinanzelela ukuthi bona abasebenza khonapha ema-quarantine center omongikazi abantu abaklinayo labanye labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic uyabe umuntu esebenza sesaba ukuthi namhla ngingavuka lami nithole umkhuhlane enye into njalo esincedisana labo yokuthi omama labantwana babekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazi kuyabe sokuhlangene abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho so besincedisana ngakhonokho ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.